Inyathelo labe athuzileli lamukelwe ngembono ehlukeneyo, abanye ngenjabulo kodwa abanye bekhala ngokuthi lolu hlelo lungaba lendleko abangayenelisiyo. Inkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo we-Athuzi esigabeni seMathebeleland North njalo engumqondisi wohlangothi lwe-Athuzi lwemfundo zekulenjini, uthi isikolo lesi sesilabantu abaningi abaveze ukusijabulela eZimbabwe jikelele.
Ngizathanda ukukhuluma ngesikolo se-Athuzi Online Classes. Amaklasi akhona kulo grade 7 olevel A-level. So isikolo lesi sesibize abantwana abaningi jikelele iZimbabwe yonke, and kukhanya abantu abaningi bayathanda ukungena ngoba lokhu abebaningi sokuze kwavula amaklasi amaningi. Njalo futhi njengenye ngathanda ukukhuthaza abazali ukuthi beyenze abantwana bengene kulelu hlelo ngesikhathi sokuvalelwa ngendaba ye-coronavirus. Njalo abantwana befunde besezindlini bengahlali bengelamthobo beyenza kwenza ukuthi nxa izikolo zivulwa iy'ngqondo zabo zilokhu zikhaliphile.
Inkosikazi Sukoluhle Ndlovu uthi akulambadalo efunekayo ukuthi umntwana afakwe eqenjini lokufunda, njalo ababalisi benza lomsebenzi mahala.
Uhlelo lolu lwesikolo luqhutshwa ngendlela ye-WhatsApp. Walungiswa amaqembu awe-WhatsApp lapho abafundi abaqhumana khona lababalisi babo ezifundweni ezehlukeneyo ezika-grade 7, form 4 lo upper 6. Inhlelo zethu njalo zingameza mahala, azibhadalelwa. Eni mntwana nje noba nguphi ongaphi uyakwanisa ukuthi afakwe eqenjini kungelambhadalo ekhona. Ababalisi bethu bafundisa mahala, ababhadalile.
Inkosazana Kelly Nyoni ngumfundi phansi kwalolu hlelo.
Njengomntana wesikolo ngibona ngathi ukufunda nge-WhatsApp kungcono ngoba siyabe siqhubeka sisiya phambili ngezifundo zethu, kodwa ngenxa ye-lockdown leyi sokuzamele sibe sisenza khona lokho kukhona. Imesi yona ayisoyibifundeka kahle ngoba siyabe sifuna ukubona ukuthi kuyabe kwenziwe njani ukuze inombolo ziphume ziyizo, kuphuma ama-answer ayiwo, sifubona ama-examples.
Inkosikazi Sandra Siziba ongumzali olomntwana ofunda ugwalo lwesikhombisa ngomunye wabajabulela lolu hlelo.
Ukuthi abantwana bebefunda online nangibona kule nyathelo elihle kakhulu njengomzali olomntwana obhala u-grade 7, ngoba kunje abantwana khathesi sebelakho ukuthi khona bebetshona bebhizi ngalokhu lalokhuyana. Yebo, kambe kuyabe kwehlukile kulokuthi bebefundiswa ngutisha bemkhangele, kodwa mbona ngani still lokho kulusizo sibili. Khathesi lanxa sebesiyabhala ama-exams abo, mbona ngani bazabe belokhu bengani ba-ready ukuthi babhale, ngoba isikhathi lesi se-lockdown asiwazi ukuthi khona sizaba side okunganani. Kwezinye indawo sesisizwa sothiwa ngo 6 months. So thina ukuthi siyakwamukela khona lokhu ukuthi abantwana bebe befunda online.
Inkosikazi Joeline Masuku ngomunye wabazali abalujabulelayo lolu hlelo, kodwa ekhala ngendleko.
Uhlelo lolu salubona sindoda uduru sekuthenga sebe wonke abantwana abazakwanisa ukuthi bathuzela ama-lessons atholakala online. Ngasho bonke abantwana abalabazali abayendisa ukuthi babathenge idatha, idatha liyadura, bangene online babone la ama-lessons. Abanye kunjenje bavele basemakhaya, amakhaya ngoba abadala sele balabontorintori, abalamafoni lawo kwenza ukuthi bathoyelela imilayezo leyo. Kuzatsho ukuthi abasetown la balabazali abayendisa ukuthi babathengele amadatha bangene online babone la ama-lessons, yibo abazathulisiswa.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zemfundo koBulawayo, unkosikazi Olika Khayira wenqabe ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 mayelana lamanyathelo athathwa nguhulumende emizameni yokuthi izifundo ziqhubeke laloba izikolo zivaliwe. Ngakwelinye icele, uhulumende useqale uhlelo lokuqhuba izifundo ebulenjini emsakazweni wewayilesi kanye lakumabonakude. Umbiko owethulwe ngumphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary, umnumzana Kane Mathema, uthi uhlangothi olwe-curriculum development and technical services ludinga ababalisi abalezifundo zethemu lesibili esezilungile abangazifaka kuma-audio lamavidiyo ukuthi zihlolwe andubana zifakwe emoyeni. Lokhu kugcizelelwe nguNobhala Jikelele wogatsha lwezemfundo uNkosikazi Dumisani Thabela okhulume lephephandaba leDaily News lapha aveze ukuthi lezi zifundo zizalethwa ngababalisi ebulenjini ethi kodwa basalulolonga loluhlelo. Akavezanga ukuthi ababalisi bazaholiswa na ngaphansi kwaloluhlelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.